Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uEvans Zeninga obesiphake indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhla ziku 5 zibandlela 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abamabhutha sebeqalile ukufaka umthelo wenyama osokwenze intengo yakhuphuka.
Abantu bazakuda ngesobho kuphela bathethe yenyama kuye lesobho bashemu lesinjani.
Inhlanganiso yamatitshala ezimtha ithi ukukhwela kwembadalo yama-school fees kuzabangela ukuthi imfundo iswele isisindo.
Indlela esibona ngayo udaba lwama-fees lumba qambili. Okwakuqala sikhangelele kusayidi lezikolo, sibona izikolo nazo zidinga ukuthi ngabe ziyaqhuba inhlelo zezikolo.
Inhlanganiso yakwele South Africa e-Operation Dudula ithi izabambisana lebandla le-Patriotic Alliance emngceleni we-Beitbridge lapho abaxotsha khona izizalwane zeZimbabwe ezenza idabu lapho.
Indaba yabantu bokuza lapha eSouth Africa yindaba esemlonyeni wabantu abaningi abama political parties. Indaba abazayisebenzisa ukuthi bazame ukuthola ama votes.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Abamabhutha sebeqalile ukufaka umthelo wenyama osokwenza intengo yayo ikhuphuke. Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube wazisa ngenyakenye ukuthi abahlinza inkomo bazabhadala umthelo we-VAT oyisilinganiso sokulitshumi lanhlanu i-15% kusukela ekuqaleni komnyaka. Umthelo lo uzafakelwa labathengisa inyama yenkukhu leyengulube. Kodwa abanye abezilaha bebengakafakeli lumthelo kuyona le iviki lanxa abanye beqale ukuthengisa inyama isifakelwe lumthelo ngolwesithathu. Sixoxe lesikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labathengi e-Consumer Council of Zimbabwe umnumzana Comfort Mujekezi.
Kutekse government kwafakwa 15% and kukhanya ama meat suppliers, ama producers like i-Texas yakhe yaphuma egwekeni ukuthi i-15% leyi iyayipusha on ama-consumer abhadale 15% leyi.
Inyama isidulo kunganani njengoba abantu bebevele bekhala ukuthi iyadula nxa sokufakelwe 15% iyabe isinganani i-KG iyabe isitholakala emalini?
Inyama abantu babengayenelisi ukuyithenga, inyama yayidura. Abantu babethenga khonoko ukuthi la is a basic need, but bethenga in protest ukuthi asina choice, inyama siyayifuna but intengo yakhona ayisayenzi. Lathi sibakhuthaza thenganini ama-basic, thenganini minimum yokuthi liphile, but natural abantu babengafuni khonoko. Abantu bayafuna ukuthi bathenge bade basuthe ukuthengisela ukuthi bakhululekile, but ngenxa ye-15% leseyifakwa ngama-retailers layo seyiyengezelela laphana babekhala khona, so kuba more ukukhala kwakhona. Ama-quantities ama-consumers babeyafoda ukuthenga, so kuthengisela ukuthi azayehla. Abantu bazakuda ngesobho kuphela bathethe yenyama kuye lesobho bashemule njalo.
Manje ezinye inyama ezifana lenkukhu lephoko zona zinjani intengo yangkhona?
Inkukhu I think on average lapha yayisiba ku around $3 a kg, $4 a kg, but singathi inkukhu yale average ye $3 a kg. Abantu laba beyithenga but kungekho all that easy, but inkukhu kwakungconyana mbijana ukuthi abantu abaningi ezindlini babefuya inkukhu kulabaningi, so i-competition yenkukhu ya i-high izenza ukuthi lakho esitolo kwakulakho ukuthi balokhehlisa ngesinye isikhathi iprice yenkukhu. Unlike iprice yedish okuthi akuna abantu bathi hasi sahlaba inkomo every week sithengisa inyama. Inyama yedish itholakala kumabutcher and icompetition yakhona iqwazi law. So ngasokuba le 15% leyi kuya-affecta abantu kakhulu.
Manje sixwayiso bani elingasipha abalaleli?
Sifuna ukuqala ngama-suppliers. Yebo abalaleli sizakhuluma labo ama-consumers, but ama-suppliers silesi fiso sokuthi sibakhumbuze ukuthi ama-consumers lawa are the same consumers babe basupporta isikhathi sonke. Nxa bedila nathi i-business ifuna ama-consumers the same way ama-consumers engafuna i-business ngayo. Enye into esitho ukuthi yebo into zingadura lapha eZimbabwe, but khathesi ngenxa ye-globalization, ngenxa yama-online shopping, ngenxa ye-movement ezinto ama-suppliers bayarisk-a nabo i-high competition from our neighbors, from our neighboring countries. Sile Zambia, sile Mozambique, sile Botswana, sile South Africa, amazwe lawa agombolozwe eZimbabwe and ye-technology ekhona ngendlela okuhanjwa ngayo sokulula ukuthi abantu bayenze i-grocery yabo e-South Africa, sokulula ukuthi abantu bayenze i-grocery yabo eBotswana, sokulula ukuthi bayenze i-grocery e-Mozambique. So thina sikhuthaza ukuthi i-local business ukuthi into zonke ngabe yenza babekwazi ukuthi khathesi abasakhompithi bodwa internally, sebekhompitha even labanye baphandle.
Lo-ke ngumnumzana Comfort Mutshekeza, isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labathengi e-Consumer Council of Zimbabwe, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Inhlanganiso yamatitshala eZimta ithi ukukhwela kwembadalo yama-school fees kuzabangela ukuthi imfundo iswele isisindo. Uhulumende wazise enyakenye ukuthi imbadalo yama-school fees ezikolo zemalokitshini eze-primary izaqala kumadola emelika amahlanu ngethemu, i-$5, kusiya kumachumi amabili, $20 ezikolo ezabahlala abalutshwana ema-low density areas. Izikolo ze-boarding zona sokuzabhadalwa $400 i-$400 okucunule abazali abaningi ukuthi imali le imele ihlawulwe ngedola lemelika. Sixoxe losanda kukhethwa ukuba umholi wenhlanganiso yeZimta, umnumzana Akuneni Maphosa, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Indlela esibona ngayo udaba lama-fees lumbaqambili. Okwakuqala sikhangelele kusayidi lezikolo, sibona izikolo nazo zidinga ukuthi ngabe ziyaqhuba inhlelo zezikolo zibe lakho ukuthi ziphumelelise ama-development project akhona esikolo. Kodwa bese sikhangela inevu yama-fees sibone ngani aphezulu kakhulu, ikakhulu nxa kukhangelwe umnotho welizwe lethu leZimbabwe, ikakhulu kusiya imali eziholwa yizisebenzi. Imajority engama-civil servants angababali iholo abaliholayo alibayenzi baphumelele kulebenelise ukuthi babhadale ama-level of fees akhona lala esiwazwa kuma-market kakhulu kuma-boarding schools. Etho i-fees iya kuma-500-600 abaqalisayo kubo-form 1 kuma-boarding schools, kwamanye baya kuma-1,000-1,000 something. Yimali enkulu kakhulu, yimali ephezu komholo kambalisi, yimali ephezu komholo ka-general civil servants okungangokuthi kungaphambanisa ukuthi abantwana babuyele ezikolo. Ikakhulu siyabe sithanda ukuthi sikhuthaze uhulumende ukuthi ngabe nxa izikolo zichaja ama-fees angangana lawa esiwazwayo akhona kumarket, kube ngangani le miholo yezisebenzi kakhulu ama-civil servants ababalisi naye iyakhuphuka ihambe kuma-PDL levels ukuze benelise ukuthi babhadale ama-fees lawa akhona.
Manje nxa sesikhangela lona udaba lwababalisi amatitshala sizwa behlala bekhala ukuthi hayi imali incane kakhulu. Manje lo umnyaka likhangelele ukuthi kwenziweni ukuze bengakhononi kakhulu ababalisi?
Ngiyabonga umbuzo. Esikukhangelele kakhulu eqinisweni imali incane kakhulu, sigalisa udaba lolo lwamiholo sasikhangele ukuthi ababalisi baye ku-540 kodwa njengeZimta iZimbabwe Teachers Association lokho singena kumarket sisenza ama-survey i-research kungango ukuthi ngathi singasikhangele umholo umele uwe urenda 800 to 1000 USD sikhuluma nge real market value asikhulumi nento yokucabangela nje kumbe ukuphonga ukukhuluma ufiga sikhuluma sile department of research ethi every month iyangena ku market ikhangele i bread basket ikhangele ama prices intengo ezikhona ku market ibi sisithu ukuthi kathethi sesingathi ngomholo okwesibili ngemva kokwethulwa kwe-budget umthuli uprofessor umthuli usikhitha mfundo umthuli besikhangelele ukuthi ngalesi sikhathi bese sibizi sibe sesingabantu asebebizwe emhlanganweni yethu esihlanganela khona lohulumende e-NGNC bathi untech batsho ukuthi i-budget le abayibekayo especially ngakhale kuma kwezemholo isikhangelele okunganani ngemva kokuba sesithe sabanika iphepha lethu elithi ukuthi what are our demands the 800 to 1000 ngiyishilo engiyishilo engingayibetha ekuqaliseni so lakathesi sesike sabhala izincwadi ezithize sisithi ukuthi siqele basibize emhlanganeni sisele phansi njengezinto thathu abesikhangelele ukuthi into lezi zilungiswe kungakawonakali ngoba njengoba sikhuluma nje ababalisi bakhangele kakhulu ukuthi babone ukuthi kuyini okuphumayo kathesi kuyini okuza kibo ku-2024 eqalisa njenge-increment amayikhangeleleyo akukenzakali khonokho asikabiswa for NGNC, but we hope that if I visit my seniors and young, but I'm checking the budget, particularly Kukagelabe, the Nihono, SE Kagelabe, 2024.
Hello, gang, Umnumzana, Aguneni Maphosa. Osanda kethwa ukuba umholi wenhlanganiso yamatitshala eZimta. Kolunye udaba inhlanganiso yakwele South Africa e-Operation Dudula ithi izabambisana lebandla le-Patriotic Alliance emngceleni we-Bait Bridge lapho abaxutsha khona izizalwane zeZimbabwe ezenza idabu lapho. Kulezi zizalwane zeZimbabwe eziningi kakhulu ezisebenza kwele South Africa ezazisekhaya ngekhefu lekhisimusi eseziphindela emsebenzini kodwa zingela maphepha. Amalunga ebandla le-Patriotic Alliance aqale kuyona le iviki ukuhamba-hamba emngceleni we-Bait Bridge eceleni komfula uLimpopo bexotshanisa abeZimbabwe abazama ukucapha umfula ukuthi bangene kwele South Africa ngokungekho emthethweni. Leli bandla lithi kusiyafika izolo bese livimbe abazama ukwenza idabu lapho abangamakhulu amabili i-200. Inhlanganiso ye-Operation Dudula ilobe enkundleni yokuxhumana e-X isithi layo isisiya emngceleni we-Bait Bridge. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa e-Zimbabwean Community in South Africa, uMnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena.
Sibone amalunga ebandla elizibiza lithi Patriotic Alliance elisemngcelweni we-border ku-side le South Africa kukhanya baphethe imbhobho bathi bona bavimba abantu abeqa ibhodo ngekho emthethweni abantu abachaphe emfuleni. Amavidiyo esiwabonayo lesikubona kumabonakude TV sibona bephendukisa abantu abathi bona abantu la bo bangene emfuleni kabahambanga ngendlela okumele bahambe ngayo. Yeah.
Khona ukwenzakalayo lokho ubona ungani kungaba kubangelwa na ukuthi sokuzaba lokhetho khona ngapho kwele South Africa.
Indaba yabantu bokuza lapha South Africa iyindaba esemlonyeni wabantu abanengi abama political parties, indaba abazayisebenzisa ukuthi bazame ukuthola ama votes. Lokho bakuthathela kuDonald Trump abambona enqoba ekhethweni lweMelika yaqala ukuba ngumongameli esebenzise udaba labantu bokuza ikakhulu ababuya eMexico. Yikho ke kuthe ngemva kwalokho sabona amabandla amaningi lapha eSouth Africa sebeqala ukusebenzisa lokho okwenza ukuthi abanye kuma-election awe-local government bathola izihlalo edolobheni laseJohannesburg. So ke njengoba sisiya ekhethweni yikho abazama ukuthi bakusebenzise ukuthi bathola amavoti ngoba siyananzelela ukuthi ungatholakali kwemisebenzi eSouth Africa kuyanda kanti nge le poverty iyanda emalokitshini. Yikho ke bazama ukuthi basebenzise basebenzise lokho kubonakala kuma South Africans ukuthi okwenza ukuthi bangatholi imisebenzi lokuthi kube le poverty umbubuyanga kwenziwa ngabantu ababuya ngaphandle bese befuna ukwakha isithombe sokuthi abantu abavela ngaphandle abagcwele South Africa bavunyelwa libandle libusayo le ANC.
Umbuzo wami wokugcina, ungasitshela ukuthi lina njengenhlanganiso zezizalwane zeZimbabwe lithi kwenziweni ngodaba lolo?
Thina okwethu esikuchoye ukuthi abantu nxa besiza eSouth Africa kumele bangene ngamapassport. Gasicabangela ukuthi kulo muntu namuhlo ngabe lokho ebuya engene emfuleni. Singasabali ukuthi kulabantu abavimbileyo kodwa kuyingozi ukungena emfuleni, umuntu angahamba namanzi, umuntu angadliwa ingwenya. Futhi abantu bahlukunyezwa kakhulu, abantu abangomama nxa behamba egangeni, abanye babethola abantwana kuyahlukumeza kakhulu abantwana. Yikho thina sikuchoyo ukuthi abantu abathatha ama-passport babuye ngendlela esemthethweni. Lokho ke okwenziwa libandla le-Patriotic Alliance le-South Africa labanye abafisa ukuthi bathi bona baya e-board ukuyavala lokho kwenziwa i-Patriotic Alliance, sicabanga ukuthi lokho kumele kukhangelwe yi-South African Police Service le-Department of Home Affairs ngoba yibo okumele ba-patrole zona ziyani izindawo. Siyabonga.
Lati siyabonga. Lo ke ngumnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena, umkhokheli wenhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa, iZimbabwean Community in South Africa, ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ese Johannesburg kwele South Africa.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni. Esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha Voice of America ese Washington DC. Okwamanje sengidedela imuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Asiyalicela abantu bezanokuphefa akelizame ukusihlonipha madoda bogawulela kojoseph chum lebomalakhe inkomo linetilizwe liriht akelizame ukusihlonipha madoda yekelani ukutshontsha iinkomo zethu, yekelani ukutshontsha iinkomo zabantu, yekelani ukuphila ngamandla abanye abantu. Abantu basebenza nzima madoda, akelizame ukuhlonipha. Noba lo mnangagalo elinikeza igunya ukuthi litshontshe kodwa kuzaliphelela ngelinye lapho, kuzaliphelela, ayikho eyandiza emoyeni ingahlali phansi. Kuza liphelela madoda, zamani ukuthi lihloniphiso zabantu. Litshontshile, libuleli lizwe, kodwa stili loko lisaqhubeka lisayenza ububi. Libulala abantu, kati lizokhawula ngani? Lizokhawula sekwezenjani? Lizohlonipha abantu nini? Umhlaba wonke ngamagrupu obusela benkomo, all over, abantu bonke bayakhala ngani? Nabantu bezanupiva. Umhlaba wonke abantu bakhala ngani madoda? Seligugile, lingamakhehla, alisela amazinyo, manje lisatshontshelani? And ipolitics kaliyazi phela, lina likontrolwa izisu, lilambile linabadlulu. That's why litshona iinkomo zethu so. Vumani ukuthi ilizwe leZimbabwe lifile, ilizwe umnangagu libuleli, ilizwe zanupief libuleli. Lina lithi ilizwe liraithi ngoba litshontsha iinkomo zabantu, liphila ngamandla abanye abantu. Why lingavumi ukuthi ilizwe libuleli? Khona lizophila ngamandla abantu kuze kube nini? Lizophila ngenyembezi zabantu kuze kube nini? Lizobulala abantu kuze kube nini? Ilizwe lifile libolile nadia. Akula ntshintsho kodwa lina litshontsha suku zonke, litshontshela abantu everyday, libulala abantu suku zonke.
Studio 7, happy happy new year, happy happy nigama ngubanele Ndlovu, ngihlala eBinga eChinongi. Ngithanda ukulibingelela lonke abe-Studio 7 sesingenile eminyakeni omutsha. Yephi, ngithanda ukubingelela nabazali bami khona leChinongi, ubaba uMagamula nomama uMaphosi. Ngithi yepi nye wonke, yepi yepi nye, sesingenile ku-2024.
Ye, sibingelele emsakazweni ka-Studio 7, sibingelele. Ye, hayi, sithi lingene njalo eminyakeni omutsha basakaza ku-Studio 7, hayi, thina sizingenele kahle eminyakeni omutsha. Sithi libambe injalo, lisethulela indaba ezingathatha ihlangothi ze-Studio 7. Ye, hayi, indaba ye-background le, indaba ehlupha kakhulu. But masikhangela thina abanye, sibone ngani uhulumeni lo khona akazimiselanga ukulungisa lolu daba lwe-background. Mayezathi ulungisa into kodwa evalele intatha zindaba phandle angithi ngesikhathi kubulawa abantu kwavalwa intatha zindaba phandle ngoba uhulumeni wayiganga lapho ebulala abantu bengelacala khathesi lapho sefuna ukwenza same story senesana wasenza ngegugu round ukuthi uzavalela intatha zindaba phandle ukukhulwa izinduna zakhe esezihamba ziyem reportela kuye kunangala hayi ayisebenzi njalo thina sinintatha zindaba kazivunyelwe sizothapa into yonke eyenzakalayo ye njalo abantu bemadebate na umthobanhliziyo wethu ukuthi sithathe umthwakazi wethu finish okune ngasakudinga lokho sesifuna ukuthi imathebuleni sizibuze thina singabantu basemathebuleni ngoba sikhathile ukubuswa ngomnanga wakho kubusa umhlobo wani kokubhoda khona ngale harare hayi sikhathile thina singabantu basemathebuleni siyabonga
sanibona Studio 7 sanibona Studio 7 mthokazi omuhle bantu bezwe lakithi mathebelele ndinonke ngithi sanibonani ngiyalithanda lonke ekhuluma nomehluli seSouth Africa la yinzalo yaseZimbabwe uyazi ngiyajabula mangwa bekuvuka izaphu isima ngenyawo imela mandebele kunenisicindezelo lento bayishaya indiva okwenza bengafuni imedia lapho omnangako indula lezo lase sivumela ngiphutha amanyala angaka besiphethe omshana abantu esibathembile abantu esifika kibe amacala bevuma ukubribe amanyala leyabayisa yabona makuvukisa ngithi halala siyayisapota kunenisicindezelo kwenzakalani kahle hleli ngalizana nophefu asizondizana nophefu sizonda lombuso onguyo usukhona abantu abawuphetheyo izana nophefu bisapota umhlaba isapota imali ingasapota umhlaba unkomo wathi ufuna umhlaba unkomo uthe eshona washo wathi izwe lelo liyobuswa zinyoni emangabe sihambe yikhona lokho okwenzakala ngoba siyacindeze ngiyabonga Studio 7 bingelela abangani bami bonke engikhulelapo esigabeni sakhe itent obe ngithi sanibona nabazali bami ngithi sanibona niyaphila iphile uNkulunkulu aligcine enyakeni omusha amen
molweni molweni kuStudio 7 mandibulise kubasasazi kunye nabaphulaphuli ngithi u-2024 ozalisekileyo amathamsanqa kuni nonke ditenkosi ndiphilile mna khondo ndibulela ukungena kule umsasazo ditenkosi enomusa mayinigcine ukusethulela indaba ezimandi kanje enkosi obulisayo nguzolfani phungani eTranskei
ngiyalibingelela lonke basakazi beStudio 7 mina ngumuntu osuke ebhinga ngiyathi hayi siyakala lapha ebhinga sakitshela uMP wethu MP wabantu uMP wethu uPD Sibanda umphi wabantu so siyakala izampf ayisenzeli kuhle siyakala ngapha bazali
sanibonani sanibonani kuStudio 7 linjani basakazi labalalele msakazi ngicelani linikele ngikhuzele lungindoda lo ukuthi angujoseph ukuthi angujoseph chuma ukuthi angubani lo gawula wakhe uthi kambe abantu lanxa befotela i-opposition emathebheleleni kokwenza kungabi le ntuduko kata akutsho msakazi i-MDC vele yangena nini ayiqala ngokungena ngo 2000 ungabheka ukuthi since 1980s makuyithatha independence up to 2000 how many years aso 20 years akuzange kwabe le ntuduko emathebheleleni since izimbabwe yathola independence so akumbuzela ugawula ukuthi asiyo izanu ama MP ezanu ayekhona ehluleka ukudevelopa alo muntu lo kusiya ngama liba alesam interview aliba lethiyana laye yabonga
salibonani ngiyabingelela kuStudio 7 linjani basakazi labalaleli sesingena eminyakeni omutsha siyabonga uNkulunkulu abantu bezimbabwe siyahlupheka okumangalisayo angazi ukuthi singenza njani kodwa-ke hhayi abantu bezani singabalaleli libayekeleni banjalo ngoba bona bayasutha bayadla bayasutha so thina ithi esihluphekayo ngapha emathekeleni ngesiphele nzima asisakwazi lokuthi singenzani asizameni ukuthi sicele lo mdali wethu asincedise ngoba konke lokhu kuzaphela lokhu uNkulunkulu uza kuqeda one days one day ngiyabonga sihlobo zami iblesse
Studio 7 njani basakazi abahle themba lingene kahle 2024 siyabonga kakhulu yayi buhlungu kakhulu le ndaba especially yama-passport ama-passport kuyathi 150 ma usufika ngayo sekuthi 190 into engiyibona isenzeka laphana kuthi isikhoni chat nabantu besindebele ngoba khona apho abantu abathi 190 ngamashona ngeke uzithola umndebele abashona kona abenza kanjani abasithindezela lapha esindebeleni bese ngizibuza abantu abanjawo malakhi kwesindebeleni abayibona futhi abasithindezela kakhulu babhizi bathi ezimbadwe kunomsebenzi angazi ukuthi umsebenzi oshiwo ngumalakhi okusebenza abantu babo okusebenza obani asazi esindebeleni lapha sihlonishwa lapha sihlonishwa impela amashona azenzela angeke ukuthi mawufika lapha ku 150 after that bese u 190 passport because bakwazi ukuthi abala bantwana lapha nangakho labantu bakhe cela ukuthi beke besihloniphe lapha ezimbabwe abahloniphi namandebele angazi ukuthi basibone kabanjani one basibulala saqedwa yiyo nale futhi iZANU-PF namanje lokho bebhizi behamba nge-apartheid yabo yale abayenzayo
salibonani kwestudio 7 salibonani kwestudio 7 okhuluma ku-big bod enkayi kwesikhoboko kanti mina ngizwe ujoseph chuma ephikisa ubaba unkomo ukuthi emandebeleni kuya ngokuthi kuvotelwe liphi ibandla abantu bavotela ibandla eliphikisayo iqonga lamphithu bese ngibuza ukuthi kathi njengoba kwezinye iy'ndawo vele especially kithi enkaya u-MP wethu ngowezanu-PF uSithembiso Nyoni kodwa lamanje akula mgwaqo osuka kobulawayo usuyenkaya akula zibhedlela akula zikolo akula mabriji akula so uyikuthi okuyikho vele okufunakalayo ezimbabwe kuyini mina ndingangiswe nxa ubaba esithi kuya ngokuthi livotele liphi bandla labo abalapho kule bandla elibusa khona emandebeleni waye kungalantuthuka intuthuka isiba khona emashoneni kuphela angitsho ukuthi ngiyabandlula kodwa sengikhuluma ngokuthi waye intuthuko ingancane elizweni kubangwa yikwini lokho ndingasiphendula lapho
Studio 7 ngabe ninjani kodwa kwizindawo zonke sithi nyaka omusha nonke selivisele unyaka omusha omuhle futhi kakhulu ngihlale phezu kwendaba Studio 7 cela lingitshelele uGawule noJoseph Chuma abayekele lo mkhuba bokukhuluma into abangaziyo ma besidla imali yezanu abadla imali yezanu bengazixhaphazi singamandebele bezenzanga nthiwa bona bangcono kunganithiwa bayazi bona besenza into ezirongo cela nibatshele ukuthi bengazozixhaphazi singumthwakazi ngoba le nto abayikhulumayo into engekho izanu yamosha bona bathi izanu iright abahambe udla imali yezanu bodwa bengazozixhaphazi ngiyabonga
labo ke bekungabalaleli bethu lina ke balaleli bethu elisithumele imlayezo yenu kunombolo zethu ezithi +12024650318 udaba olulandelayo luveza imbono kahulumende welemelika
umnumzana Anthony Blinken umphathintambo ohlangothi lukahulumende welemelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe othi bazasebenza la mazwe afisa ukukhululeka ukuba lentuthuko njalo lokuvikela uzulu sonke isikhathi uBlinken wethule amazwi la emhlanganweni awenze ngentathelo yezindaba okugqiba umnyaka ka-2023 wathi okokuqala ele Melika lizaqhubekela phambili lincedisa ele Ukraine elilwisana lele Russia uthe ibutho le Russia limadolonzima njalo umnotho welizwe leli uyabhedlika uthe umanyano weNATO osungenwe ngele Finland uqinesaka kukhangelelwe ukuba eleSweden lalo lizangena kumanyano lo osoliminyaka engamathumi ayisikhombisa lanhlanu 75 okunye njalo uBlinken wathi elemelika lizaqhubekela phambili likhulumisana lele China lizibambe esidukwini okwesithathu uBlinken uthe elemelika lizimisele ukusebenzela konke okuzanceda ozulu elizweni leli lawamanye amazwe uthe lokhu yikho abakwenza ngomnyaka ka-2023 kwezamabhizimusi ekuncediseni inhlanganiso ezizimeleyo amakhampani amakhulu lamancane kwezokudla ezomvikela okuhambelana leze-artificial intelligence ukuthathwa kwezidakamizwa ukuvimba orhulumente abephula ilungelo loluntu lokunye mayelana lempi ephakathi kwele-israyeli lehamas uBlinken wathi bazancedisa ele-israyeli ukuba kungayenzakali njalo owehlela ilizwe leli mhlaka 7 mfumfu ngomnyaka ka-2023 uthe bazancedisa ele Israel ukuba kungenzakali konke lokhu njalo kungabulawa abantu mahlayana kukhululwe abathunjwa iHamas uthe ele Melika lizasebenza lidlelana labo bonke emhlabeni onke jikelele ngomnyaka ka-2024 ikakhulu labo abafisa ukuba lengqwela phambili
Lawo ke bekungamazwi aveza imbono kahulumende welemelika esiphethela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olifisela impela sonto elithukela ngesithi asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye lingakhohlwa ke ukuthi silazo eza kusihlwa ntambama nsuku zonke ngo 7:30 igama ngu Chris Gande.